Ingcitshi kwezempilakahle zithi kuqakathekile kakhulu ukuba abantu abaphilayo lomkhuhlane wetshukela bavikele okuzwayo ukuba bengabanjwa isifo se-COVID-19 ngoba umzimba ovele uhlukuzeke nge-diabetes awenelisi ukuba namasotsha okulwisa leso sifo. Enye yalezi ngcitshi ngudokotela Nomeni Matara othi lesi sifo sihlasela ngolaka labo abayabe bevele bephila lezinye izifo ezigoqela yona i-diabetes.
Sibona ukuthi abanengi bumva esilazo ze-COVID-19 ngabantu abale obesity kumbe i-diabetes njengezinye zama-comorbidities.
Uqhubeke ethi phezu kokulandela konke okudingakalayo phansi kweziqondiso zokuzivikela kugciwane leli, abantu abale diabetes kumele beqakathekise ukuhlolwa isimo setshukela babo egazini besebenzisa imithi yabo njalo kakuhle lokuyahlolwa ngodokotela zikhathi zonke. Senator Michael Carter, ongumgcinihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Health Network, uthi inkinga enkulu isebantwini asebebadala abangelayo imali yokuthenga okukuzivikela kuzifo ezijeneyo.
The medication costs are no longer within the
intengo yemithi iphezulu ayisanelisi ukuthi asebegugile laba kuma pension banelise ukuyithenga njengokudingakalayo ukuchiya umumo wabo umubi kakhulu.
Uzulu olezifo ezijiyeneyo ugcina esebanjwa ngamandla ukudinga ezinye indlela zokwelatshwa ezingelandleko enkulu. Udokotela George Danda uthi enye yalezi ndlela indlela ye-naturopathy.
I-naturopathy yindlela ekholwa ukuthi umzimba womuntu ngowawo kusiya ngemvelo ulakho ukuzelapha okuthiwa yi-innate healing power.
Uthi leli zinga lokwelapha seliphathise kakhulu abanengi njalo lilakho ukuphathisana kusifo se-diabetes.
It plays a very big role because diabetes is caused by the type of lifestyle.
I-naturopathy ilebanga elikhulu elidlalayo. Singakhangela sibona ukuthi diabetes ibangelwa ngendlela esiphila ngayo esithi yi-lifestyle. Abantu besidla lokhu lokudla kwalezi nsuku okunye ukugcina kubangela izifo ezijiyeneyo.
Lo nyaka uhulumende wabhalisa okusemthethweni i-Council ye-Natural Therapy Council eqhuba imisebenzi enje ngenxa yobunzima kwezomnotho sokusanda abantu beZimbabwe abathengisa imithi yendulo yama-herbs abathi iyelapha izifo ezijiyeneyo ukugoqela le-diabetes. Kodwa udokotela Matara uthi njengabodokotela abafundela lo msebenzi bakholwa kuphela kumithi eyahlolwayo nguhulumende esebenza ngendlela eyazakalayo phansi kweziqondiso ze-science.
For us as doctors, we practice what we call evidence-based medicine. You know, we need evidence that certain medicine only.
Siyabe sifuna ukwazi ukuthi umuthi lo uphazamisa njani umzimba ofana lezinso, izibindi, lakubomama abazithweleyo.
Inhlolisiso yagcina ukuqhutshwa lugatsha lwezempilakahle ngomnyaka ka-2006 yaveza obala ukuba isilinganiso sokulitshumi ekhulwini 10% sabantu beZimbabwe baphila lesifo se-diabetes. Abe-Diabetic Association bona bathi okwamanje babona lesi silinganiso sesingabe sidlalela kumatshumi amabili ekhulwini 20% ngoba kungasabanga lenye inhlolisiso kusukela ngaleso sikhathi. Uhulumende weZimbabwe uthi uphakathi kokulunga ngisisa ukusebenza kogatsha lwezempilakahle ukuba luthuthukiswe lwenelise ukusebenzela uZulu. Kodwa okwakhathesi lolu hlelo soluphazamiswa lokuphanjaniswa ikuqhamuka kwe-COVID-19. Ngimele i-Studio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.